Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza kuseWashington DC.
Chana njani mtwaka zomu che ula mugela ngenja bulongo mpulo mtaka 16 kumabasa 2018 nguntunga milinko mo enda beni zetu la msaj
ama nesi na mtlepse ni avu yeti ya umsele nzisibele zekala mbuti bakuna izi maji zengeze lele ukole nlapu jado vedi ya bapendui chambane ukulumende nga bapanga leo maji.
Abongi labongikazi empilo lase UPH kobulawayo sebemanyene labanye babo elizweni lonke jikelele ekukhalaleni umsebenzi.
Kungani zase zitshintsha in favor of uhulumende omutsha oseZimbabwe. Interest esisele eZimbabwe umongameli uMnangagwa ukuthi Zimbabwe is open for business, but asika bona ukutshintshayo.
Kulekula labaphathi ntambo beZimbabwe eligoqela obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe. Umnumzana Sibusiso Moyo eliseNew York khonapha eMelika emhlanganweni wokuhlaziya ezamabhizimusi. Yenkokheli yamabandla kumanyano we-MDC Alliance ihlangana labo somabhizimusi beZimbabwe kwele South Africa ngalentambama bekhulumisana ngokumele kwenziwe ukuvuselela umnotho. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abongi labongikazi esibhedlela sempilo elase UPH kobulawayo bamanyanela abanye babo ekukhalaleni umsebenzi lamuhla. Kubika ubathabile Masuku.
Esibhedlela sempilo kobulawayo indawo ezifana lesigaba sezigulane ezelatshwa zibuyela emakhaya ese outpatients besivaliwe ngoba abongi bebengekho njalo bekufakwe iphetshana elazisa uzulu ukuthi kuzabe kuselatshwa abantu abagula kakhulu. Abantu abagula bevela ezindlini bebebonakala bedangele ngemva kokuswela usizo esigabeni lesi. Udokotela omkhulu wempilo uMnumzana Solwayo Ngwenya uthe abongi bavuke bekhalale umsebenzi bethi bafuna ukwengezelelwa iholo.
Amanesi namhla ekuseni avuke ethiya umsebenzi esibhedlela bekhala ngokuthi bafuna izimali ziyengezelele eholweni labo njalo bethi kabaphenduki mhlawumbane uhulumende engabaphanga leyo mali.
Izolo abongi abe Health Services Board umphathintambo wezempilakahle ugatsha lwezemali labanye bahlangene behluza udaba lwabongi lolu. Emhlanganeni lo bathenjiswe ukwengezelelwa iholo kodwa unobhala jikelele wenhlanganiso yabongi eZimbabwe Nurses Association izina uMnumzana Enoch Dongo uthi abasoze bavuma ukuhlala becilwa nguhulumende ohlale thembisa angakufeziyo. Uthe njalo izithembiso abaziphiwe izolo izinto zindala kakhulu okwakumele baziphiwe kodwa abaziphiwanga.
Sokuzwa ukuthi manesi akawanda kuma hospital akawanda akatendeza nika
abongikazi elizweni lonke bakhalele umsebenzi ngenxa yokungananzwa kwezikhalazo zabo njalo izithembiso zikahulumende sizibonile kodwa sizamukeli ngoba yizinto azithembisa kudala le kwekela ukugcwalisa izithembiso. Ngakho sithi Health Services Board inohlupho lokungathembeki laloba kukuncane kanganani, ngakho asisabathembi.
Esinye sezigulane esixoxele Studio 7 empilo unkosikazi Nokubonga Nyathi sithe sivukele esibhedlela sifuna ukusizwa e-outpatients kodwa katholanga usizo.
Mina ngifike lapha ekuseni empilo esibhedlela ngisithi ngizothola uncedo ngapha ku-outpatients department kodwa usizo angilutholanga ngoba bona bathi khona khathesi bamile ukusebenza bakhangele laba abayibo ababe be-critical kakhulu. Thina basa basikhangeli ngoba thina sigula sihamba bafuna laba abagula oku-serious so singazi ukuthi thina umbe kumele la size sicine sisehluleka yini uhamba ukuze basisize yini.
Ngenyanga edluleyo odokotela bebekhalele umsebenzi, labo ngekwezinye indawo bahlangana labo dokotela bakhalala umsebenzi. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Esibhedlela esikhulu seGwanda lakho izigulane bezibuyiselwa emakhaya ngenxa yokukhalala umsebenzi kwabongi labongikazi. Kubika uAlbert Ncube.
Isibhedlela esikhulu seGwanda yiso esithenjiweyo ezantsi eMandebeleni. Lelo labo abayabe begula kakhulu badluliselwa kulesi sibhedlela. Iningi lalabo abavukela esibhedlela ngomvulo ekuseni babiselwe emuva kulandela ukukhalala umsebenzi kwabongi. Omunye osebenza kulesi sibhedlela ongathandanga ukuvezwa igama utshela abagulayo ukuthi babuyele ekhaya ngoba kungela ncedo abazaluthola.
Abantu abalibona kumele balilaphe kadisi kabam, but abafuna ukuthingisa vele yantile yabona ukuthi kapha kubhaliwe lapho lilashwa khona, so even ingathingela vele akusuzemncede ukuthi ubasuzethola umuntu uzalibona.
Lokho kudanise iningi lalabo abakade bezokwelatshwa abajabalayo imali yokuthi baye kubodokotela abazimeleyo. Umnumzana Thabani Moyo obelethe isilobo sakhe esibhedlela uthe bamangele ukuthola bongi bengekho emsebenzini. Osaphethe isihlalo somqondisi wesibhedlela seGwanda uDokotela Rutendo Manyathi uthi abongi abafika phosa amakhulu amathathu bakhalale umsebenzi kulesi sibhedlela okudala ukuthi bavale. UManyathi uthi abongi abalutshwane abasemsebenzini belapha labo abaphatheke kakhulu labomama abazithweleyo abazodinga uncedo lapho sebehelelwa kuphela.
It's mainly the nursing ones, right? As the hospital we have.
Omongi bakhalale umsebenzi kungakho sivale ezinye izingatsha zesibhedlela, kodwa siyancedisa laba abaphatheke kakhulu labomama abazithweleyo.
Abongi abasafundela umsebenzi kanye lebe Red Cross yibo kuphela ababonakala esibhedlela namhlanje. NginguAlbert Ncube wendaba zeStudio 7 eMajawundeni eGwanda.
Umphathi ntambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe umnumzana Sibusiso Moyo uthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uselethe inguquko emqoka kwezenotho selokhe umnumzana Robert Mugabe esuke embusweni. Umoyo obekhuluma kumabona kude weBloomberg khonapha eMelika uphe umzekeliso womthetho weindigenization esithi usuguquliwe ngendlela yokuhuga osomabhizimusi. Umnumzana Moyo ukhokhela iqula leziphathamandla zikahulumende ezigoqela umphathintambo ogatsha olubona ngenhlelo zemali umnumzana Patrick Chinamasa kanye lo sibalukhulu webhanga elikhulu lelizwe elereserve bank umnumzana John Mangutsha. Ebuzisiswa ngowayisiphathamandla sikahulumende kaMgabe umnumzana Jonathan Moyo owabaleka elizweni nyakenye. Umoyo uthe umnumzana Jonathan Moyo wazibalekela kaxotshwa ngamuntu. Ekhuluma emhlanganweni ofanayo uMangutsha uthe osomabhizimusi bengaqala ukusebenza elizweni ukusilela kwemali kuza kuba nganeno. Iqula leli likhangelelwe ukukhulumisana leziphathamandla zikahulumende weMelika kanye lenhlanganiso ezigoqela iWorld Bank lingakayi emhlanganweni weCommonwealth osaqhubeka kwele England lapho eleZimbabwe elinxuswe khona. Asizweni umbono kamnumzana Dumaphi Mema incwethi ecubungula ezombusazwe ngalolu daba.
Kukhengani into sezitshintsha in favor of uhulumende omutsha oseZimbabwe. ukuthi into esisele eZimbabwe umongameli umnanga kwakuthi Zimbabwe is open for business, but asikabona ukutshintshayo. Uyagijigijima emazweni atshiyeneyo uhlangana nama-investors, but asikezwa anything tangible on the ground ukutshengisa ukuthi into sezitshintsha. Khathesi amabhenki akula mali, abantu bebesenza okuswipe cash, lokho kulama line amade emabhenki akulotho selutshintshile so far on the ground.
Izizalwane zeZimbabwe zona ubona ingani ziza kwamukela njani umbiko lo wokuthi zisungule amabhizinisi ekhaya?
Ngibona ingani amaZimbabweans aseyamile kumele bake banempija bakhangele babone ukuthi kuyatshintsha yini eZimbabwe i-economy, ukuthi ngathi ngisukume ngisengifika ekhaya kule infrastructure yini evumela ukuthi ibhizinisi iphumelele siya phambili. Into ezinjengemali, ukutholakala kwemali, ukuswelakala kwemali kuya-impact-a kakhulu i-business. Imithetho yokuletha ama-foreign investors, ngoba ama-ideas agcwele okuletha ama-foreign investors eZimbabwe, but again into ze-corruption azikapheli. Kubesizwa ama-report e-corruption even kuhulumende ona lo omutsha, kusese lomsebenzi uhulumende omutsha akakatshengisi ukuthi kukhona kutshintshayo okuthiyane uhulumente osenzwa ngumgabe before.
Ubudlelwano beZimbabwe lenhlanganiso ye-World Bank kumbe i-IMF ke
kungaba nempumela enhle, kusiya ngokuthi uhulumente weZimbabwe ukhuluma ethembisa ukuthi uzatshintshani. Into enhle ngama-organizations anjenge-IMF lawa ayalalela aphinde ame akhangele ukubana uzatshintsha yini uzakwenza yini okukhulumayo lokho.
Ubone ngani konke lokho uhulumende akwenzayo kungamenza abe le thuba lokunqoba kukhetho oluzayo?
Ukunqoba engakwanisa ukunqoba, ngoba khathesi mina mbone ngani any change echina lo eyisenzwa ngumgabe is change. I-opposition layo ngokwayo is a bit weak ukuthi bamkhiphe akhiphe uhulumende okhona.
Lo ngumnumzana Dumaphi Mema, ingcwethi kwezombusazwe, sixoxela eseDallas, Texas, khonapha eMelika.
Yebo, mthwakazi omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usilohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngomvulo kusiyafika ngolwesihlanu? Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi athi 909 medium wave 4930 6065 15460 laku 13860 kHz ku short wave. Lingakhohlwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa obeFacebook ukhasi leVOA Ndebele vulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 PM kusiya ku-5 PM. Lilakho njalo kusixhuma kuWhatsApp unombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo ku-Facebook kukhasi lethu ele-VOA Ndebele.
Inkokheli yamabandla kumanyano we-MDC Alliance ihlangana labo somabhizimusi beZimbabwe abasebenzela kwele South Africa ngalintambama. Sikhuluma nje eJohannesburg, bekhulumisana ngokumele kwenziwe ukuvuselela umnotho. Umhlangano lo ubizwe yi-MDC Alliance ukuze ichasise amanyathelo ezawathatha ukuthi ukuthukisa amabhizimusi aluba nayithe yanqoba kukhetho oluzayo. Sixoxelo meli we-Alliance e-South Africa njalo engusomabhizimusi umnumzana Austin Moyo wachasisa okuningi.
I-Alliance ufuna ukuthi ibacacisele ukuthi izinhlelo zayo zime kanjani, njengoba nje singuhulumeni lo omele ukuthi angene esitulweni. Izolo bekulusuku lwama-politician besimerali ethembisa, namhlanje sikhangele kakhulu laba bantu abakubhizinesi.
Alubana uthe wangena embusweni umanyano we-MDC Alliance, kuyini elifuna uphuthume ukulungisise njengabo somabhizimusi?
Phela uma abantu benamabhizinisi lapha e-South Africa bafuna ukuthi kuma bebuyele ekhaya kube khona izinselela o ngathi ama incentives akhona ahlelwe uhulumeni ukuthi abantu babe buyele ekhaya bazi ukuthi abazi ukuba nesikhathi la ibusiness labo elizobe liphansi phansi kufanele ukuthi uhulumeni abe nezinhlelo zokuthi asize lama business azotshala izimali ezweni ukuthi babe nokuqhubekela phambili kungabi khona ukukhinyabezeka kwamabhizinisi abo. Ngakho-ke umuntu uma ebona ukuthi lelo thuba likhona uma enebhizinisi lapha kulula ukuthi athathe ibhizinisi lakhe alithathe ayolibeka eZimbabwe nezimali lezi anazo lapha ayozifaka lapha esazi ukuthi imali yakhe angeke ingene emgodini.
Kade sikuyini likusolayo ngoba ubaba uMnangagwa uthi zizagcineka kakuhle izimali zenu alubana lithela aphenduka lazo zitshala eZimbabwe.
Ayisikho isiqiniseko esisenza ukuthi nathi sibe nalo igunya lokuthi siqoqe izinto zethu siyokwenza amabhizinisi lena ngoba kuleli viki nje lidlule ngike ngafika leZimbabwe ngabona ukuthi imali akuyona into ongayibamba ngesandla. Imali ijikeleza nje phakathi ebhenki, ijikeleza ko-Eco Cash. Uyabona uma uyibhizinisi kunesikhathi la ufuna khona ukuthi imali yakho ukwazi ukuthi uyothenga ezinye izinto ezinjengama-imports ezinjalo. Like uma imali yakho ungakwazi ukuthi uyibambe ngesandla or ukwazi ukuyikontrola ukuthi uma ngifuna ukuthatha izinto lapha e-South Africa ungakwazi ukwenza lokho, ngibona ngathi kuyinkinga kakhulu. Ngoba namanje i-Diaspora Care Forum njengoba sayiqala sinenkinga yokurejista abantu abaseZimbabwe because ama-underwriters angeke akwazi ukuthi a-accesse leyo mali ukuthi ayenze ama-payout. Ngenze nje umzekelo olula.
Umnumzana Austin Moyo ngumeli we-MDC Alliance kwele South Africa njalo ungusomabhizimusi sixoxela ekhona le kwele South Africa. Kulesitoku lamuhla sixoxa ngokwenzakala esibhedlela kulandela ukukhalala umsebenzi kwabongi labongikazi. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingenelani kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Uhulumende wakwele Bangladesh uyayilandula imbiko ethulwe ngele Myanmar elithi selibuyisele ekhaya iziphepheli zesiRohingya ezimbalwa. Ugatsha olubona ngezomvikela kumanyano we-United Nations solusole kakhulu ukuhlaselwa kwenkamba yebutho layo ngenyakatho yele Mali. Isikhulumeli sebutho elilondoloza ukuthula kulelo lizwe sithi kubulewe isotsha elilodwa elidabuka kwele Burkina Faso ekuhlaselweni kwenkamba yeTimbuktu kwalimala amanye amasotsha ambalwa agoqela isikhombisa akwele France. Ugatsha lwezempilakahle luthi umkhuhlane wekholera oqhamuke eHarare ngenyanga edluleyo usubulele abantu abathathu njalo uyamemetheka. Embikweni wethule namuhla umqondisi wogatsha olubona ngokwenqatshelwa kwemikhuhlane etshiyeneyo kulolu gatsha uDokotela Portia Mananganzira uthe umkhuhlane lo uya ugxila emalokishini afana leChitungwiza leSt Mary's. UMananganzira uxwayise uZulu ukuthi ethathe amanyathelo okuzivikela. Wengeze wathi amanzi kumbe ukudla okungcolileyo yikho okubangela lomkhuhlane esikhathini esinengi. Ngo-2008 ikholera ike yasabalala yabulala inkulungwane lenkulungwane zabantu elizweni. Sixoxele ukhansila wedolobho leHarare umnumzana Peter Moyo yena ochasisa ngokuthi kungani besehluleka ukutholisa uZulu amanzi ahlanzekileyo.
udubu olukhona lapha mnumzana ibuthi khona amapipe yethu asekodlile eHarare. Ezinye indawo amapipe arayi, kwezinye indawo akusena amapipe amahle. Yiko amanzi layana ukuthi khona afike endaweni lapha kufuzayo ufika khona ayahle aphelele endleleni. Okwenzeke ngakhonokho ikansili iyavala amanzi ngoba amapipe ayabefile makhulu kakhulu angasoze ukuthi kuyenza ukuthi khona liphoke ukuvala indawo encane sesiqalisa ukulungisa. So uzabona ukuthi khona apha nje sisilungisa njengakhonokho yabe sifake izigamba asiyenzi leyana eyayithi i-overwall ukuthi khona siphe ilayini yonaleyo yonke. Kwezinye indawo siyafika bayafika babophe ngerekedi bathiye kunjalo bayabahambe. So sesigcwalisile amabhoholi indawo yonke. Akufanelanga emathawuni kube namabhoholi. Kodwa siyabona ukuthi khona akunanto esingayenza ngoba yilo udubo inhlalaka besilayo. Uzabona ukuthi khona emotweni Jeffu laphayana bayalungisa ikhasi iyalungisa laphaya. Amanzi abesephuma esephumile ayaphuma emaningi sedubula-ke abaphayiphi lana. Kanti uyabona.
Izakhamizi babamoyo kuyini ongazixwayisa ngakho?
Into engabaxwayisa yona ikuthi yebo-ke amanzi angaba ludubo njengakhonokho bengahambi besiyadubula nabo kwenye iphayiphi labo kwezokuthi bathole amanzi. Konokho kuyingozi kakhulu. Abaningi siyabona ukuthi khona bangabona ukuthi sokwenze njengakhonokho bayagebha lapho abakwazi khona ukuthi khona kule phayiphi ukwenza ukuthi iphayiphi leyana ayishe ingafakaze sebethatha amanzi. Omunye ahamba ayozigebhela yena ngokwakhe izulu liningi kakhulu kuyana afika ayogebha emasimini egangeni abesethatha amanzi layana ayanika abantwana. Abantu kabayekele ukwenza njengakhonokho nxa befuna ukuwatshisa kona weyabe egangile khonapho bengaganga njengakhonokho abayekele ukunaka kabayekele ukunika abantwana njalo asikuxwayiso mina asikukhulizeli khonokho ukuthi khona abantu bayade bayenziwe khonokho ukuthi khona bayathi lapho okuhamba khona ipayipe kena sibulale babulale kumbe bayogebha amanzi asingena emasimini. Hhayi lokho asikufuni khonokho nxa amanzi engekho kakho babamelele ama-councillors endawo zabo okulamabhawuza khona babizelwe amabhawuza siyakwazi ukuthi amabhawuza ayashoda okulamabhoholi khona kabathathe amanzi emabhoholi bayonatha amanzi asuka kubhoholi. Kulabantu izigangi abahamba ngale ku-elektibelo abe sebethathe amanzi layana sebethi siyathengisa amanzi. Siyacela ukuthi khona abahlali bengathengi amanzi lawo ahamba ezindleleni.
Abakha amanzi emthonjeni-ke
bonke abakha amanzi emthonjeni akuvunyelwa nxa befuna ukuthi khona bayewatsha kabawatshe kodwa benganathi lawo mali. Njalo-ke nxa besebenzisa izimbuzi kabagezi izandla bengabonke ukubambi isitafu babe sebesidla bengazange bageza izandla kolokho. Hhayi nxa amanzi engekho kabathathe ebhoni elokho ezifuleni lapha hhayi hhayi lokho asikufuni kabayekele ukwenza khonokho.
Ugatsha lwezempilakahle luthi njalo okunye okwenza umkhuhlane lo umemetheke yikuthi laba abalima imibhida bathelela ngamanzi angahlambulukanga. Umuntu abesethenga lowo mbhida abesesiyawudla abesewubamba-ke lowo mkhuhlane. Bona ungabaxwayisa uthini?
Uyabona kuludubo ukuthi ungathi umuntu ayekele ukuthenga umbhida lokho yiko abakubonayo ukuthi kuyingaleyo hlela kodwa ukuthi ungathi abantu bengathengi umbhida ngoba liyacaseyigula abantu ayathi orayithi kuya le nyama. So nxa bengathenga leyo mbhida abantu kabayigeze kuhle bageze la mandla ahlazekileyo bangayenza njengakhonokho impilo yabo ayikho engozi. So lokho asingeke sibe ngadli yeyamaveji lawo ngoba phela sikwazi lokuthi avela ngapha abayethengwa impare ayebe vele komtoko vele ezindaweni zonke kapho kungaba ludubo ukuthi zingakwazi ukuthi khona imbhida le emibi le irayithi kodwa-ke bangathatha lawo leyo mbhida abahambe bayogeza bageze kuhle bayipheke kuhle banika abantwana.
Umnumzana Peter Moyo ngukhansila wedolobho leHarare sixoxela ekhona le esigodlweni. Amabandla aphikisayo akhala ngokuthi imisakazo kahulumende kayisakazi inhlelo zawo zokukhankasela ukhetho oluzayo. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
IZimbabwe iphakathi kokulungiselela ukhetho lonyaka osekuvuse udaba lokuthi kulenguquko ebimele yenziwe lidale lephalamende mayelana lokuqhutshwa kokhetho kodwa akwenzakalanga ngoba iZANU-PF ibidonsa inyawo eminyakeni emihlanu lokhe isisekelo sombuso salotshwayo ngo-2013. Amabandla ezombusazwe aphikisayo athi ziningi izinto obekumele ziguqulwe kodwa uhulumende esebenzelana nebandla elibusayo badonse inyawo bavala indlebe ngoba besazi ukuba bengakwenza lokho benganqotshwa kukhetho oluzayo. Umongameli we-PDP uNkosikazi Lucia Mathibenga uthi indlela imisakazo lomabonakude ezweni kumele aphe amabandla asezweni amathuba alinganayo hathi lokho okwenzakalayo manje ukuthi iZANU-PF yiyo ethola ithuba kumabonakude.
Akhona ama-reforms aqhakazekileyo alakho ukwenziwa kungadalwanga phansi ngedale lephalamende. I-reform eyakuqala neyokuthi khona kambe nxa ngabe kuthiwa akula studio 7 kuzasebenzeka njani ukuthi khona amanye amabandla kazwakali ku-public broadcaster enjenge-ZBC kuzwakala ibandla elilodwa. That's a major reform esiyicelayo.
UNkosikazi Mathibenga wengeze ethi enye inguquko eqakathekileyo engadingi kuhlala kwedale lephalamende yikukhutshwa kwezisebenzi ezazikubutho ezikunhlanganiso ebona ngokuqhutshwa kokhetho ngoba imisebenzi yabo ibingabukeki kwezokhetho kuminyaka edlule ngakho kumele baphume kungakayiwa ekhethweni. Ilunga ledale lephalamende enkayi umnumzana Abednego Bebe uvumelane loNkosikazi Mathibenga ethi kunengi obekudingwa ukuguqulwa eminyakeni emihlanu edluleyo kodwa iZANU-PF ibe nesidensi ngoba ibona ukuthi linguquko ibilakho ukuyikhupha embusweni.
Uhlupho lukhona ukuthi ama-reform akuthiwa khona awo ama-reform okufanele enziwe ngabantu abakuhulumende abawasebenzisa kumbe abasebenzisa lowo mthetho ongala ama-reforms ukuthi bahlale bezobe kuhulumende. So njengoba kunjalo nje angiboni ukuthi khona ama-reform akhona iZANU-PF iza wayenza ngobuqotho kumbe ngokuqondileyo.
EZimbabwe sekulamabandla adlula ikhulu elinetshumi kodwa akusiwo wonke azaphatheka kukhetho oluzayo njalo amanye akhona awalandaba lenguquko zokhetho. Amabandla ambalwa aphakathi komkhankaso wokuthi kube lenguquko emithethweni ethile egoqela eyokhetho athi kumele yenziwe andubana ukhetho lwalonyaka luqhutshwe kodwa akulazitshengiselo zokuthi linguquko izafa yenziwa phambilini kokhetho. Ngimele iStudio 7 iwobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Zipeta eza kusihlwa sikhangele ebezihamba phambili. Abongi labongikazi esibhedlela sempilo e-UPH leseGwanda sebekhalele labo umsebenzi njengabanye babo elizweni lonke jikelele. Umkhuhlane we-cholera usubulele abantu abathathu phakathi kwamaviki amathathu edluleyo eHarare. Kwanelokwa lamhlanje sihlobo zam esithandekayo olivalelisayo nguNtungameli Nkomo. Salani kuStudio 7 Live Talk.
Siyalibonga ngokulalela.
ukulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.